endabeni zethu lamhlanje. Ikhansile yakubulawa isilungise amachibi agezisa amanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi lasetshenzisiweyo elokitshini leCowdrey Park ngendleko yamadola inkulungwane ezedlula amakhulu amane i-$423,000. Uzulu weZimbabwe uthi ulako ukuphuma emcabangweni wokuthembela ekukhangezeni isikhathi sonke nxa engathola imfundiso kwezokuqutshwa kwamabhizimusi okuzinakekela. Abalimi eBotswana sebemukele inyathelo likahulumende wabo lokubulala inkomo zeZimbabwe ezingena kwele Botswana kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo, i-foot and mouth. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamuhla sixoxa ngesiko lokuphoziswa. Iningi labantu eZimbabwe bayalilandela kakhulu isiko leli loba nje seliphela emadolobheni. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namhlanje sikhangela umkhuba wokuthathwa kwabantu elizweni besiwa kwamanye amazwe ukuya kwenziwa izigqili o-human trafficking. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye emsakazweni weStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 12080, lo-15460 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.